Ukuthi kube labantu abanengangaka abaleminyaka edlule ikhulu lapha sikhuluma ngabantu abedlula i-3000 inkulungwane ezintathu okuthiwa baku-voters roll kuveza kahle kamhlophe ukuthi i-voters roll ile idinga ukuhlanjululwa idinga ukuklinwa igeziswe kususwe izinto ezinjengazo nalezo alikho nje ilizwe elingangeZimbabwe elile mpilo enzima kangaka elingaba labantu abadala abaleminyaka edlula ikhulu abalokhe bekhona abanengangaka akukho nje lokho yebo kambe ababili abathathu bangaba khona baleleyo mnyaka kodwa ukuthi baze bedlule inkulungwane ezintathu hayi kakukho nje kuveza kahle kamhlophe ukuthi voters roll kayimanga kahle ingeyinye indlela ezisetshenziswa ukuthi ukhetho lungahambi ngendlela efaneleyo
kukhona yini okungenziwa ncube lapha mhlawumbe zinhlanganiso ezizimeleyo ukuze kuphume iqiniso njengoba abantu abanengi besola kanje
Yona ngokwayo izekhi lomlando ukuthi nxa ngabe abantu beZimbabwe kuhlanganisela kunye nenhlanganiso ezizimeleyo belensolo ngalokho okubhalwe kuvoters roll isukume iveze ubufakazi obokuthi labo bantu basesekhona batholakala kuyiphindawo njalo ngoba ayikho nje into yokuthi kuthiwe abantu abanengangaka bangabe saphila beleminyaka edlule ikhulu yona izekhi ngokwayo hayi inhlanganiso ezizimeleyo hayi abanye abantu yona ngokwayo ilo mlando omkhulu ukuthi isukume iveze khona lokho ithi nampa abantu esikhuluma ngabo bakhona ngokuba nxa kusiya lezi ezinhlanganiso usuka kuthiwe khona ikwethusela abantu ikwesabisa abantu kanti-ke akakho le njongo yokwenza kanjalo yona izekhi-ke ayikulungise khona lokho ngoba insolo zinkulu njalo layo kufanele ikwamukele ukuthi insolo zizaba zinkulu kakhulu ngokuya kwesikhathi ikakhulu njengoba siyokhethweni ngoba kayithembakali nje lento abakhuluma ngayo nxa uyikhangela nje
uMangwana Ncube wethu leyisithupha somunye owazalwa ngo-1905 ayisibo bufakazi obaneleyo yini lo
Isithupha kasitsho ukuthi umuntu uyaphila isithupha singaba laso engisithethe ngo-1980 ngashona ngo-1982 siyabe silokhu esikhona ungacabanga ukuthi lokhu engisaphila ngakho-ke ubufakazi loba bathi yibufakazi yinto njengekhoyo ubufakazi ngumuntu abonakale khona kuthiwe nangu usibanibani nangugogo nangukhulu oleminyaka engu-120 kanjalo nje kuligugu ukuthi sibe abantu abadala kangako belokhu besaphila empilweni yethu ngakho-ke njengesizwe sifuna ukuselebrate labo kabavezwe sibabone sithokoze kunye labo noma bengabi kodwa nxa bengavezwa kukhulunywa nje kuphela ngokuthi bakhona insolo zokuthi kuzasetshenziswa lokho okubhaliweyo ukuthi ku-re-election zizaqhubeka zikhula kakhulu